Na lichona njani ndibukandaba siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba lichoni lendaba igama lami nguChris Gande. Namhlanje uhlelo lwethu sixoxa noCounselor Stanley Dorima Ontete, sihlaziya umumo wamanzi osumubi kakhulu kulumango.
Ngathi ngakhangela this long stay off abayenzayo ngenxa yecorona, kathi sebebuyele ezindlini ukuthi akula manzi. Uhulumende wethu bayazama ukuba serious lempilo lemfundo yabantwana. Khabasilalele thina esikuground, ngasibatshela ukuthi into enjengaleyi njengamanzi iyafunakala. Sebengasithathu ngathi siyadlala, bengakhangeli thina esearch angikwazi ukuthi ngakhuluma ngisithini. Khabakhangele abantu ababasebenzelayo, bayasebenzela abantu be-Republic of Zimbabwe. So uhulumende ngicela mayuyu, ngicela ukuthi ekhangele indawo leyethu ayidethe. Khathesi abapho ngokuhamba abantu zonke indawo, khathesi amatishara abhizi kuyodinga amanzi. Isikhathi sokumaka bazasithatha sikhathi bani? Akula into eright kona. Ngikhuluma so amanesi khathesi laye bayalungiselela ukuchiya abanye abalutshwane eclinic, abanye behambe ukuyodinga amanzi. Shuwa kungaba kuyimpilo okurayithi khonoko. Sesikulumile, sicelele isizwe lathi thina lapha eDete.
Manje i-council kukhona yini ekwenzayo ukuthi lilungisise lolu daba?
I-council akulalutho eliyenzayo mayelana ngamanzi. Amanzi akhangelwe lezinwa, izinwa yilo mlando wamanzi. I-council yaqina kudala ngama-early 90s, izinwa yasesiteka over. So hayi, i-council isecheleni, but i-council layo okwakathesi izama ukubona ukuthi nxa ingakhulumisana lezinye iy'nhlelo ezibizwa lesingisi ukuthi ama-non-government organization, bayazama ukumeka sure ukuthi bengakhulumisana labantu labo, at least kube lezibhorani, because eDete akula zibhorani veli ngisho esiyi-1. Akula lutho, akula anything, akula life nxa kungelampilo, nxa kungelamanzi. I-council iyazama ukwenza lokhu ekwenzayo, ukudinga ukuthi bengathola izimali bengafaka ama-boreholes. But abantu balomlando kakhulu ngayibo bona bezinwa. I-council until njengabantu bageze izandla, sizazama ukusithulisa ngethi sizazama ukubona ukuthi sizayenza lokhu lalokhu, but angiboni kule into ingaphumelela masinya ivele e-councilini. Zinwa lezi kumele ukuthi bekhulumisane bezwanane, because isikhathi esiningi iDete iyaswela amanzi nxa kungela amagezi. So lapho kuphonjwa khona amanzi, kumele ukuthi izesa inanzele ukuthi ayimelanga yenze njani icishe amagezi, because amanzi yimpilo yabantu, amanzi yimfundo yabantwana, amanzi yimpila kahle yomuntu wonke. Sesilabantu abakhulileyo abangakwanisi even ukuphuma phansi besiyozikhela amanzi. Manje nxa uzathi kumele ukuthi behambe imango emikhulu lapho kule nyamazana khona eDete, shuwa kuya kungasamanga kuhle. So izesa kumele ukuthi umkhuba wabo lo wokucisha amagezi lapho kuphonjwa khona amanzi abantu abaningi ini akumele ukuthi bekhulumisane izinwa lezesa. Isesicelo sami esinye ukuthi nxa bengalungisa lokhu abaqeda ukukulungisa, singasoze sibe le-problem yokuthi akula manzi nxa yokuthi akula magezi.
Manje khona ezibhedlela kunjani?
Sibe lamaternity case izolo, and yazi nxa kuyenzakala izinto zamaternity kulokuphambanisika kwempahla esithi ngesingizi yilineni. Ilinini leyi ngikhuluma so kungcolile, amanesi ayehluleke ukuthi ingahamba njani, ungakhangela ukuthi kuyatshisa njani. Kuyatshisa lezi nsuku, so nxa kwenzakale isimo esinjalo kuyahambeka njani lapho endaweni lapho kulashwa khona abantu? Indlu yangikona lapho umuntu uyabelethele khona shuwa kuyasebenzeka njani? Amanzi ayafunakala endaweni yethu, ayikliniki kumbe isikolo, anyway amanzi ayafunakala. Hayi, abazama ukusiba serious lathi ndala sadlule kuze kube nini lakona.
Lo-ke bekungu-Councilor Stanley Dorima oDete olusixoxa layo kuhlelo liphuma lendaba lichoni lendaba. Igama lami nguChris Gande, asibaneni njalo ngeviki ezayo, lilale.